Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasike rodasi kisizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka lesimbi ithatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umntana angasitsheli izeni abangamtsheli izeni Kasukwere kelaseni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho eleMorocco elinqobe khona eleBelgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa dude. Uthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlamvu zezinengangaka letimbi kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa kuthi abantu bembiki ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esiwudlulisa ebantwini ukuthi igama elithi Sevia Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobodwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele. Ngisakubona nje ukuthi hhayi kuzakuhlelwe kanjani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Sevia Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda ukwenziwa i-Congress yeZANU-PF. Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela ozamela ibandla leZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabe mele ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe sancebeka leZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abatsha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutsha umbhobho la.
Hayi hayi, asitsha umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi nsuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa simfake uKasukwere. Kodwa esikwaziyo ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona, labamsekelayo bazomvotela.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingeza abatsha izinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele dube sizazifaka emphakathini mangazibika manje uyazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba kuhle kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana nabo abanye ngabaphakathi khonapho kusystem abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yukuthi wonke umuntu owaza waba kubandla leZANU PF especially wabafika ebangeni elasika ngekhasekweru sekuthi waba ngu-national political commissar uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebangeleni nxa uzuthi athise phandle kuphendula njani. Umuntu okwazi kakhulu akula muntu owakathi xolisa akula muntu owakathi bhala incwadi akula muntu owakathi yenza lokhu nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi athenduke. In fact umuntu abangamtsheli zona abangamtsheli zona ekasikwele kelasebenzi likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo nxa uke waxotshwa mhlawumbe nxa usonto esabatheni bakufaka phansi koswazi u-elda nxa uphenduka uphenduka ungu-elda beni anti uyathi kuphenduka suke watshiya ichurch uyaphenduka lawo phela uqale uzime phela khona phansi uphenduke futhi ukhule futhi nebandla kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamthiyizani iphisi yamkolota ukuthi mina mele ngibuyile ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena iproblem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe umama uGrace Mugabe. So kakuswela amandla lawa abayathola from mama lowo yikho benganabo akakunanzeleli yikho bengafuni ukuzivuma khona kokuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa so mandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye kodwa-ke khona vele iZANU PF ungasikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe ngakho yena kumele axoliswe kambe ngeke angaxoliswa yini
nxa esithi yena wayemele abulawe lokhu yizinto azikhulumayo yena asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke bakhona abaningi abanjengabomzembi bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni ogandawa ababanjwayo bakuthiwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphila nakhathesi akulo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje kazikhulumi ngesikhathi sangikhona kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu bonke basaphila abaza nje abangahlabalekanga. Yena ukhathukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe arare wahlala wahambe emasamake wasebaluleka sekula maqala athi sabuzakuza ngento azenzayo ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayevakufa ngo-2018 lapha akuyakhona. So akula muntu emele anixolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitori nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupoliti bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue politically nxasikhangele iindaba zombusazwe kwelakithi.
Ye kodwa nxa sikhangele sibili ubona nzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukakasikwele lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasikweli uke wabusa ngesikhathi engu-national political commissar weZANU PF uthe ngesikhathi sakhe yena uKasikweli engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwele-Somalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika 100 esabelweni se-Migley Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale le-House of Representatives ledale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisane lele-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Xoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela izulu, siyathethela njengabantu abayimuli. Okuyisikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumncwabakazi nesintu. Silungiselele wonke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into kuphekwa utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona. Bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona kumbe elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lapho futhi bakwenza ngayona le nyanga kancwabakazi. Inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba inyanga ka-Okthoba engathi ngumfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba ngembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba becela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna singathi kuqakatheke kanganani?
Angibona ngani ngiyabamba laphana ngiqalise ukuthi singabantu abashungu ethile olukhulu lathi esikwaziyo ukuthi ukukhulu lwethu kuyasebenza. Njenganduna ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele benze izinto zesintu sakibo ngoba labo abelungu labo linjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigcine utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi lemuli ukuthi imuli zizekwazi ukuthi izinto zomlimo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikhonelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele silenkolo zethu sezivele zisebenza ngwananzelela kwethu kuyahamba abantu bayewebula ingqoza akazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphithe izinyawo zabo or kube nemithizo ethile ebuya iphithe izinyawo zabo. Ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi nxa kusenzakala khonokho kujayele ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene nomsebenzi wabomama okuthela izulu. Kujayele ukuthi akake umlima yini ukuphendula engikhangelele ukuthi into lezi fanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingxenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'nkolo zazo ezingafani bezinto.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lenduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Simbonge njalo uJehova ngomusa wakhe ongaphakade osigcinayo lapho esihamba ezihosheni amathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo. Sihlangana ke njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwenqoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele-ke encwadini ezakha lapho esasikhona sisehlukana izaga 15 lizakhumula abana lapha sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. Uthi uSolomoni kwizaga 15 verse 2, ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi aqwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo, uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khuma labo abantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lukhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lo limi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle, kabatshayananga ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezishiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini, sengitsho lakulo ilizwe. Umuntu aphunga ukutshengisela ubula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibona engathi bahlakaniphile kathi bona ibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kulokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Kusisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulile, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekeni uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini laphambi kokusobakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje ke ngixoxa loFundani Ndimande, lijaha elidlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mthokamtembo ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Asiphilile baba?
Ye.
Lina ngapho kunjani?
KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje, sibonayo nalo mdlalo onguqo emhlaba wonalo. Ye, kodwa iyasihlupha lapho koBulawayo ngoba amagesi asithole senzima.
Ye, so singathi-ke uFundani Ndimande mbani? Ungubani wena?
UFundani Ndimande, singathi ile ndoda ebuya lapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje, ngahlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi, uBulawayo ngiyammela futhi. Mhlawumbe ngingamsela loko nje.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo, sibili usaqinile.
akusitshela ukuthi wena uphila ngani khona lapho kobulawa.
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle, ngisebenza into engayifundelayo ngangiseseZimbabwe University, ngafundela into zabo economics labo finance. So bengisebenza kakhulu le-organization okuthiwa yi-Tumea ebekusenda izimali kubo-South Africa. Njengasebenza ebubi Rural District Council ngirevenue service khona phana kuningi engikwenzayo khona futhi ku-NMCA laphana kumthakazi kamzilikazi cultural association la ubona umgubho ngo-September yiphepha sekuhlelile khona phana. So kuningi esikwenzayo.
Ye nxa ungatshela abatsha sibele ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane, lawe impilo yakho iyangaphi khonapha eZimbabwe?
Ngasikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mfokaduke, ngoba phela angithi abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi ethenga amayusa thwale nzima, abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngiguquze emhlaba sekuphila ngokubheja ibhora. Ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa, wonke umuntu uyathengisa esitarade ethi kuzothengisa kunjalo ucouncil la iyababopha. Kule sipho likhulu kakhulu kobulawayo la impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwangaphambili kukathane emuva kukathane, abantu baninzi esenta kusakhanye ukuthi
kuyiwangabesixoxa-ke lo sakhulayo uFundani Ndimande khona ngale-ke kobulawayo. Ungathinela kusesa baba sibongile.
Ngibonga kakhulu mfokamthembe Themba.
Ye lingakhuthwa luhlelo lwabatsha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantshu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kule Qatar bathi lo mncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Usho njani usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla?
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo sokuba imidlalo yalonyaka ishayisa ababhejayo ngamakhanda, njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain, okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala, njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla, okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulokunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, i-World Cup play, hayi, kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima. But kubela lamayima results athi singakhangeleli, but hayi khona kuyadlalwa, kuyadlalwa sibili kunzima. Ngayabona hayi amadoda ayashweta, oMessi Ronaldo bona besibathembile, hayi bathole nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, ngiyabona sibili buya kubi Spain. Argentina la iyadliwa siqalisile, kodwa hayi kathesa ngiyiboni kahle ukuqina kwayo, kodwa hayi Spain ngizwa ngiyesaba sibili. Kona ni team engaba le problem. IGhana njoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo, ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwishize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili Ghana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu. Cela bese winela igame leyo uRuguay ngoba hayi abantu labana basizwisa ubuhlungu kabo.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo okudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenzele eMexico nge-2 kanya, kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elithumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi zanso namanye players, so abasayesabi ama-big names like Cristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela, abasaconcede ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi lawana bedla ama-team lawana amancane lawa, so kufanana vi.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhotsonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Afrika laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lo thenxa ngezinsikhathi ungaba yibuyanga ngoba kuyahambelana ubuyanga le performance yakho. Ibhora liyenziwa yiteamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi zika coach kusukusela ngosuku lokuqala. Amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulizwe Sweswe umqeqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ile Cholojo ele FC Platinum kanye le Talent Vision uthi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kule Qatar liphezulu kakhulu.
Standard esilazo kulonyaka ku 2022 World Cup lese Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke kuright ngoba uya siyawabona ama team amancane esurprise ama team la makhulu. Kona ukwenza ama team amancane ukuthi hayi people la develop ayimini.
Kumidlalo yadlalwa kusasa ngomvulo iqembu le Cameroon lizadibana nele Serbia, ele South Korea lizancikilana nele Ghana, ele Brazil lizadlala nele Switzerland, kuthi ele Portugal lizadlala nele Uruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Omanje iqembu le Croatia lidlala nele Canada kanye liyakhokhela ke ele Croatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Christ wase Nazareth, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo, ungumculi wegospel obuya eFlabusi. Endaweni yasemahole ozelwe ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe uJehova, ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, esibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngokumdumisa
nangokumthosezulwini malithuniswe igamalapho.
Lonyaka uliphathele isingle track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela. Lesingle track libusiseke lisayimamela ngegama lika Jesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle. Asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngakuhlukanisa hlobo sesikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwele owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni futhi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwele uyakwazi kumele akwenze uma ephisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Sukuba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo. Umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.